Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa lamhlanje emthethwandaba we Supreme.
Icala leli umfakhomona so licala elingayifilo qala elethusayo licala isikhathi eziningi licala elilandisa ukuphelela epolice station.
Ukusilela kwempupho elizweni sokufike kusibanga esethusayo.
Abantu babulaya indlala, balala bengadanga, ukusa bengadanga, abantwana besikolo baphuma bengadanga, baphenduke bengadanga.
Sebengamachumi ayithoba minwe mbili ababhekwe ngabezempila kahle ngodaba lwe
kujikela
umkhuhlane kumbe igcikwane le coronavirus eliqhamuke kwele China.
Kujikela ikwazi ukuthi umkhuhlane le ukuthelana ngokuthimula ngokukhwehlela ngoba ama droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elomkhuhlane ungakuyi ukuthi umuntu uvele lomkhuhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa lamuhla phambili komkhokheli wezemithetho uChief Justice Luke Malaba. Kumaviki amabili adlule umthethwandaba weHigh Court wanquma ukuba uChiwenga aphe unkosikazi abantwana ababangayo kunye lokumvumela ukuya emzini wabo eBorodelo, kodwa uChiwenga wakhweza lolu daba phambili kudale leSupreme Court. Unkosikazi wakhe uMary uza kuya emthethwandaba evela esitokisini ngemva kokubotshwa ngomgqibelo esetheswa icala lokutshaya obagcinela abantwana. Kodwa ingcwethi ecubungela izomthetho omnumzana Job Sibanda uthi kwakungamelanga uMary avalelwe ngecala lokutshaya umuntu ngoba leli cala elinje landise ukuqedwa ngamapholisa lungakafiki emthethwandaba.
Icala leli umfakhomona so licala elingayifilo cala elethusayo licala isikhathi eziningi licala elandisa ukuphelela epolice station ngoba amapholisa avunyelwa ukuthi akhangele icala yabona ukuthi umuntu ulimele yini, kusetshenziswa isikhali kumbe kusetshenziswa okunye yini kumbe kuyini okuyabe kuthatha indaba khonapho. So isikhathi eziningi khomona so amapholisa ayasesifine normally $20 whatever amount ukufisa imcharge yo stationary ibona kukalutshwana ukuthi umuntu ahambe court ngicala lona lelo lokuthi ungangafika court bafike anithwe ibail ekhomuna. So licala elincane njengoba ukuthi licala amapholisa lo aliavikele ukuthi asesifine ambhadalisifine umuntu icala lakhona liphele.
Njengoba sisizwa ukuthi lamhlanje uyabe ezaphamba emthethwandaba ngolunye udaba lwakhe lolwana olokuthi bafuna ukuthi bayabelane impahla zabo lokunye okunjalo okugoqela labantwana. Ukuthi ayisiko yini okungaba kwenze ukuthi umanje athathe lesi sinqumo esokuthi avalelwe?
Vele ukuthi izikhathi leli okukhuluma ngalo leli labantwana lokwabelana impahla lelo that the case esivu phakathi kwakhe lomkakhe i-common assault normally it's a criminal offense. Bicana lapho uyamphambanise khona umthetho welizwe. So awahambelani lawo macala atholiswa nje ukuthiyeneyo elesivu elokwabelana impahla labantwana naleli lokuthi uphambanise wephule umthetho welizwe.
Lo ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ukusilela kwempuphu sokufike kusibanga esethusayo elizweni, indwendwe zisala ziqhela lapho eyabe ithe yazwakala ukuthi ikhona. Lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso yabachola amabele Grain Millers Association yazise ngeviki edluleyo ukuthi izaletha umumbu ongamathani adlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 tons. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Impuphu sitholakala nzima kakhulu, ungabhoda izitolo ungene kumbe kuBulawayo kumbe kusemakhaya uthola kungelampuphu, into esingazange sayibona okwesibanga eside kuze kufike namhlanje. Besijwayele ukuthi impuphu iyatholakala lapha lalaphana mhlambe ngentengo ephezulu, kodwa kukhona khathesi ukuthi kayisekho nje impuphu. Kuba le ndawo leziyana ezimbili ezintathu ongathiwa khona kulandiyana okuthiwa yi-Talenta, iyabe ithengiswa ngemali ephezulu $140 i-10 kg. Itholakala esitolo esisodwa kumbe ezimbili kodwa mhlawumbe iphele. Le inye vele kayikho, ayisekho ngendlela esimangaliso.
Manje abantu baphila njani?
Abantu babulaya indlala, balala bengadlanga, ukusa bengadlanga. Abantwana besikolo baphuma bengadlanga, baphenduke bengadlanga. Okuyinto eyingozi kakhulu esiyibonile futhi ukuthi sekwandele lokho okuthiwa ikufa komzimba, okuthiwa yi-malnutrition, yikho sekukhwelile kakhulu ebantwaneni. Kufa futhi indlela yokufunda kwabo, ngokuba umntwana ongadlanga indlela yokufunda kwakhe iyaphansi, okusho khona ukuthi kuzaqansa hayi indlala kuphela kodwa lokwehluleka esikolo okuthiwa yikufeyila. Abantu baphakathi kosizo olukhulu ngendlela enkulu kakhulu.
So na isinkwa sitholakala njani?
Isinkwa siyatholakala sikhona ngemali ephezulu, yona le vele ekade khona eyabo $18 or $19 or $20 ilofu. Sikhona ke sona, kodwa akula muntu owenelisa ukuthi angaphila ngaleyo mali usuku ngosuku. Angithi isinkwa sidliwa khona lapho sitholakele siphele, njalo abantu abaningi imizi ngobukhulu bayo, kwasala izintandane, kwasala abafelokazi, kwasala abantu behlupheka. Isinkwa ilofu elilodwa aleneli abantu, kebe sekudinga ukuthi ube nezinkwa ezimbili, okusho ukuthi mhlambe imali elanda i-$40 omele ukuthi uyidle ngalelo suku. Sikhuluma ngabantu abangazuzi lutho, abaningi abangasebenzi, abasebenzi abangazuzi lutho, abangaholi lutho. Abantu baphakathi kobuhlungu obukhulu kakhulu, okuthi nxa kungasazwanga okuthile okuza kwenza ukuthi kube khona ukudla, lo nyaka isimo sizaba sibi kakhulu kulalokho okwedlula kuso sonke isikhathi selokho kwaba yindi.
Lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, oyisikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye National Consumer Rights Association, ubekhuluma ke ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umdlali wenguqu odlalela iqembu le Highlanders uPrince Dube ngomunye wabangamachumi ayithoba minwembili i-AED abeZimbabwe ababhekwe ngabezempila kahle ngoba beke bafika lapho uqhamuke igcikwane le-coronavirus kwele China. UDube ubekwele China lapho azama ukudlalela elinye lamaqembu alelo lizwe, njalo uphenduke ngeviki edluleyo. Lumkhuhlane owe-coronavirus usubulele abantu abangamakhulu amathathu e-China, kwafa oyedwa kwele Philippines ongowakuqala ukufa phandle kwelizwe le-China. Kulabantu abazinkulungwane ezilichumi lane i-14,000 ababanjwe ligcikwane leli elibikwa laqhamuka edolobheni le-Wuhan, lapho ukudliwa inyamazana lezinanakazana ezijiyeneyo. uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loDokotela Elopis Banda oyingcwethi kwezempila kahle uze sizwe okunengi ngaleli gcikwane.
Abantu abezweni lakithi abafanelanga bethuke kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo kawukho kithi lapha eZimbabwe. Umkhuhlane ovela kwamanye amazwe, uvela kwamanye amazwe ubuya uphapha ngamafulemathini. Iningi labantu bakithi lapha kaliphathi ngamafulemathina, njalo kalihlangani labantu abaningi abaphapha bevela endaweni ezikhatshana. So okuqakathekile ukuthi bengethuki kakhulu, ye ukhona umkhuhlane, njalo World Health Organization isubikile ukuthi umkhuhlane omkhulu onzima, but ingethuki kakhulu, ingethuki masinyane. Ukuzivikela ikwazi ukuthi umkhuhlane lo uthathelana ngokuthimula, ngokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, kungakuyi ukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane wakhona. Njalo okuqakathekileyo yukuthi umuntu ageze izandla kakhulu kaningi, ngenxa yokuthi ungageza izandla kathi sonke ama-virus lana aphuma ezandleni. Zigezelwani izandla kwesathi ukuthi ungathatha isandla lesiyana esingcolileyo usifake emlonyeni, usifake emakhaleni, usifake elihlweni, ubusungena kumkhuhlane elihlweni, ungene ngomlomo, ungene ngakho. Kufanele umuntu egeze izandla ukwenzela ukuthi i-risk yakhona ayiphungule. Kufanele ukuthi ngabe umuntu ethimula azame ukuthimulela endololwaneni ukwenzela ukuthi i-spray leyana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yapho. Lokhu kusebenzisa ama-hand wona la ma-tissue.
Ye, nxa sisikhangeleke dokotela, singathi ke uhulumende uyalitshela yini lina odokotela ukuthi kumele lenzeni nxa ungezwa kuthiwa ke sokulo mkhuhlane onje, kumbe labe lizenzela nje ngobuciko benu?
Kulezi xwayiso eziningi ezivela ku-World Health Organization nama-organization anjenge-CDC, njalo uhulumende uyalandela ezo xwayiso.
Lo ke ngumdokotela Elopis Banda, ingcwethi ecubungula ezempilakahle. Ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi omunye undoda wesilobela oleminyaka yokuzalwa engamathumi amabili lanye wahlasela omunye undoda oleminyaka engamathumi amathathu lanhlanu, wamgongoda, wambulala, waphosela isidumbu emgodini ongasasetshenziswa. Lokhu kuvele edale le-High Court koBulawayo lapho okuthoniswa khona uJoeman Ndlovu. Iphephandaba leHerald lithi ukuzibulala kwabantu sokungenye imbangela yokufa elenani eliphezulu elizweni. Ngomnyaka ka-2018 kubikwa kwafa abantu abayinkulungwane eyodwa lengxenye i-1641 ngokuzibulala. Okwamanje ke balaleli, sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli kumilayezelo elithumela ngeWhatsApp. Likhumbuleke ukuthi lingathuki njalo lingalethi imilayezelo emide kakhulu ukuze senelise ukufaka yonke emoyeni. Siyabonga.
Ngokuzo ngwe masiphezwa kuna shone lendalo emathebelele kavala mthiso ngokuzo ngwe kuna shone lendalo emathebelele ngiyinonde noma kanjani akukho lokho
masakazi ve studio 7 njengani longe njengani longe kanye abalaleli. Hayi ngapha siyaphila endaweni yaseBotswana, but hayi kama ngingisivezwa ngoba eshi ngiyesaba lezi zidlamlilo lezi zizano lezi. Bendithanda ukuphawula ngokamnangakho lokhotheni lwisana le nkohlakalo. Ungathi laye kunguye vele ogcwele inkohlakalo yokuthi ulwisana le nkohlakalo. Phela lokhu kukhulunywa ngumnangako kuyaphawula ukuthi ngapha wena ulisela uyokuthi udinge elinye isela lawo lisela, yikho kwenziwa ngumnangakho. Ayi inkohlakalo leyo ayiqali bophe yena izathi sisibopha bonke abantu. Yena ivine njalo lamacala amanengwe okubulala abantu okwenzayo, but yena ngifuna ukuzigeza yenza ngani kwesinye isikhathi yena uright, kanti yena kunguye umbulali wokuqala. abantu bezimbabwe lanilike lihlakaniphe libone straight ukuthi angazi vele abantu ukuthi kwesinye isikhathi nalowo ukuthi lamvotela sibili lifuna ukubonani lisithi lizabonani bhekani kwamanje kuyalivala amehlo ethi kwesinye isikhathi yena uyazigeza ngenkohlakalo kanti kungiyo umuntu kwesinye isikhathi ule nkohlakalo ukwedlula bonke abantu asike sivuleni amehlo bantu bakunxaze siyakhetha siyakhetha sibona ukuthi straight lapha sikizane sike siyikhiphe embusweni sesithwele nzima ngezani lokhu esiqanjelwa manga abantu abadala nje
sawubona msakazi westudio 7 labalaleli westudio 7 ngikhuluma ngilapha egoli elokitshini le-Diepsloot ngizwa ubuhlungu kakhulu yazi ngento eyenzakalayo sikele ukuwotsheni kwabantu bakithi e-Diepsloot ngendlela yokuthi ababotshiwe laba sekuzwakala ukuthi sekufuneka ama-1500 ukuthi be-deport manje ukuthi lama-1500 la ukuthi ngawani asazi le nto ezisubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uyabotshwa ibotshela i-passport kodwa sekuthiwa afune 1500 ikakade abanye bafoti bebengasebenzi abanye sebelahlekelwe imisebenzi manje ukuthi imali yakhona singayithola ngaphasasa
ngivuka njani emsakazweni ningayibizeni ngolast owakodurensi wakhonapha-ke egwanda esigabeni sengakho thina kawuhlupho indlala abantu kuzima njalo-ke badla kanye ngelanga le nhlelo zahulumende lezi ezinyeakwazibisa wabela nje kuphela abantu abango-90 esigabeni sakithi abantu siyafika sibilo 1000 but i-90 kuphela yokonti bezuza ama-50 kg yona omumbu njalo ama-50 kg amabelebele njalo ngamabele vela bolileyo so vela abantu babhekane bendlala sibula kuzima sibule emhlukeni wakithi sesidinga ngezifiso zethu uhulumende manje uyangenela ukuze-ke kuqheliswe inani labona abantu-ke abazuza ukudla kakhulu ogogo kabazuzi ngobuningi babo vele kuzuzela bonabo abantu abalutshwane so indlala sibulibhahile ngoba lezikolweni lapha hhayi abantwana kuzima sibuthi uzuthi umntwana kaye esikolo evele engadlanga uyabe uyafundani so sozise ngangcono abehamba kwamanye amalanga lapho abeseqise so hhayi simo sibi kakhulu endlaleni ngauhulumende uyashesha aphangise sibilike abone mayelana ngalolu dubo lwendlala solubhahile kakhulu emhlubulweni wakithi hhayi siyabonga
sanibonani basakaza abahle bakastudio kanye nabalaleli ama-blunation amahle ngiyabingelela ngelo okhulumayo ugugulangolo kudlula bekhulumi mfo kagcwezi qhamuka ngasenkaya egwamba mina-ke lo ya-ke nami ngithi nami ngizokuthi fahlafahla nje kancanyana ngiqale nje ngenkomo lezi ezatshontsha yiliyo ndoda ababiza umnangagwa yabona-ke inkomo efi ungasi zona ezakho uzibona nje noma uzinqanda nje uzama ukuthi azihlanganisa enye iyale enye iyale okuchaza khona ukuthi lezi nkomo kuyabe kungasizona ezakho okuchaza khona ukuthi akaziviseli wazidontsha lezo nkomo akaziviseli uchanise lezo nkomo okwesibili isosha kumele liyehlathini isosha liyehlathini hhayi emphakathini walibona kuphi ilizwe elibuswa lisosha isiphi isingisi esibambekayo esiphuma esisosheni ayikho leyonto le so isosha ehlathini le ipholadi uchamisa wayibona nje vele ukuthi ngamadlwane lawa izinto nje zabantwana amaluzazi laba maphatha amancane axokozelayo lawa adlalezana pf yayibona yonke leyonto le nakhona futhi again naleyo ndaba ethintwa ngumdalo obhedi mpofu ma ngabe ethi akakwazi uchamisa ukuthi uyafuna ne-South Africa bona ababhizi bakhe bayakha ilizwe liphi-ke lona lelo lizwe abaliyakhayo sisi from 19 bani buyakha ilizwe until now uyabona ukuthi kudlalwa iy'ngqondo zabantu konke lokhu abakwenzayo abantu bahluphekile ezimbabwe kunzima bona leyo mali esezimbabwe ibhondi abayazi ukuthi bani njani abayisebenzisi bala basebenzisa amadola so uyabona-ke ukuthi umuntu ohlukumekezeka kakhulu ilawa abantu nje abafana nathi sokunje so nami nje ngikhuluma nje ngikwelakithi kwele South Africa la esasuka khona nalenzizwa umsilikazi sasilahlela edotini ngiyabonga
ngiyabingelela msakazi labalaleli bakastudio 7 ngusipho lo ngise-South Africa
Hayi, sahlupheka kangaka nkosi yami yini kodwa. Sizayenzana kodwa ngezana kodwa. Ngoba nje ngayila way forward. Abatsho lokuthi bona abantu benze ini efunwa yibo. Ngaphela bayatsho ukuthi siyenze ini efunwa yibo. Ezasinika i-way forward. Angazi ukuthi bachazwa yini ilizwe liphanguke kangaka. Abantu bezimbabwe bayahlupheka shame. Akunzima nalapho esithi sicatshe khona akusahlaleki. Kade sifihle khona ikhanda. Akusahlaleki abasasifuni abanikazi bendawo. Mina nalo mzamo kaChamisa angiwuboni usebenza ngoba ukubeka umbono kuzana kufana lokuthela nje amanzi emhlane wedatha. Benjalo bayakwazi bona ukukhuluma okwabo kuzwakale amanga bewe bawajike ebeyiqiniso ngendlela yabo. Kungathi abantu bezimu abahlupheki and zithwele nzima shem. Ngoba lalapha eMzansi akusahlaleki shem. Kusahlaleki. Ekhaya siyahlala senzeni. Siyahlala senzeni ekhaya ngoba kakulaluni. Ma singagcwala sonke khona ngale siyabulawa indlala siyayenza. UNkulunkulu wabuya wasifulathela lezulu kalisani. Lokungcono ma ngaba kulinywa. Lokungcono. Esizazilimela sidle amabele. Manje izulu alisani.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo balaleli ukuthi lisithumezele imlayezelo engani imfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Izolo bekulilanga eliqhakathekileyo kakhulu ngapha kweMelika ngoba bekulomdlalo omkhulu wentshantshu zomnyaka umnyaka osanda kwedlula kumdlalo wenguqu yeMelika iAmerican football. Inkezo yomdlalo weSuper Bowl ubuphakathi kweqembu leSan Francisco 49ers leKansas City Chiefs. Ele 49ers liphume lemklomelo engu-20 kwathi ele Chiefs laphuma le 31 okutsho ukuthi abafana beChiefs yibo abasukumise linkezo. Kodwa ke okumqoka bekuyimcimbi-cimbi ebisenziwa izimuli labantu nje mathupha phambilini kwalomdlalo lalapho udlalwa. Ngesikhathi se-half time lapho bekugidwa ke kucula abaculi ababili abazidumileyo kakhulu uJay Lo ehamba ke le ntombazana eyahlabela uzamina mina uzangarewa hiyo ke kade igidwa ke ingoma kaShakira lezinye. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe ukunenge ngalomdlalo weSuper Bowl.
Yeah, kuvamile ukuthi abantu ngezimoli langama sihlobo labangane babothane badle bakholise nje. Yeah. So abantu abaningi bahlangene ezindaweni lapha bakhona, izindawo ngezindawo, mostly ngezimoli labangane. Kudliwe nje kukholise. Yeah. So yikho engizwa abantu bekwenza abaningi. Yeah. Engisebenza labo.
Wona umdlalo lo bawuthakazelela yini abantu abokuza bavela emazweni afana leZimbabwe?
Yeah, bakhona sibili abaningi asebewuthakazelela engibaziyo, sibili abangasawuthontisi kodwa-ke bakhona njalo abangakawuzwisisi. Kodwa hayi, iningi khanya sela adjusta sibili sebekwazi lokuthi kwenziwa njani. Ukuthi lijikwa njani leli bhora, liqagwa njani, nabadlali bakhona.
Manje ngibona ungani ngomdlalo ongagcina lawo uthakazelelwa kakhulu yini eZimbabwe?
Singazi ngokuya kwesikhathi, kodwa ikuthi ngumdlalo nje ofuna izembatho eziningi. ukuzikhava ukuzivikela ezinenge okwedlula umdlalo wenguqu. So ngibangani ikho kungaba okungabanzimela ngoba ikakhulu ezemidlalo zithakazelelwa ngabantu abanganelisi ukuthola lezi zinto.
Wona uthakazelelwa ukunganani khonapha elizweni lemeli?
Hawu, uyathakazelelwa kakhulu kokuthi kusasa abaningi asoze baya emsebenzini ngoba baya bevele benatha besidakwa besidla okuthi emsebenzini bagcina bengayi. Namuhle ama-church vele ngiyabona bekuyihaf indawo eziningi. Uyafica sibili i-church yonke inga i-church yonke sibili phoseya yalova ngenxa yokuthi kulo mdlalo lo. Umdlalo omkhulu sibili ungani, hayi mkhulu kakhulu. Mkhulu sibe lalaba ababengayanga ababekele kutelevision abanye bahle bathenga amatikiti umnyaka wonke vele.
Ye, siyabonga ke lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ke le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Ohio. Kiss ingoma kaBerita isidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Udaba lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mubayiwa luzathethwa lamhlanje emthethwandaba. Sebengamachumi ayithoba minombili ababhekwe ngabezempilakahle ngodaba lwe coronavirus eqhamuke kwele China. Silugqiba ke lapha uhlelo lolu namhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singadibana lathi njalo ntambama ngo 7:30. Libe losuku oluhle.